ngapha kobulawa abantu bakhanya ngathi baba lovalo olukhulu ngenxa lomkhuhlane. Okwenza babe lovalo ngoba ukhanya ngumkhuhlane omutsha, njalo umkhuhlane omutsha ukhanya ngumkhuhlane ongathi awuqeda ngathi welatshwa njani. Abantu kobulawa sibili balokudana lokwesaba ngoba benanzela ukuthi kambe nxa umkhuhlane zenezi uhlasela amazwe amakhulu, abantu abasemazweni amakhulu anjengabo-China abele mhlobonhlobo yemitshina lemithi yonke. So ke abantu laba besaba ukuthi kambe nxa kungathiwa eZimbabwe usungenile vele sithole zimangaka izibhedlela zezingela imithi, lamadokotela engekho, lamanesi engekho. So abantu balovalo olukhulu sibili abantu bethi hayi lapha sofanele sikhulele sibili kakhulu kuNkulunkulu asivikele ukuthi umkhuhlane ungavuli eZimbabwe kulapha koBulawayo, ngoba ungazobuya lapha koBulawayo kumbuya eZimbabwe kule nkathi yohlupho lokuthi vele abantu bangaphela ngenxa yokuthi vele imithi asilayo. Njalo nje kwananzelela la mafasizana ukuthi uhulumende uthi usefake ilihlo, asiboni lapha sibili abantu abangathi uyabagcina khona, ngoba abantu lanxa singasomadokotela abantu bathi abantu nje bafanele bafake ezibhedlela singazi ku-isolation. Thina singananzelela vele ezo zibhedlela fasilithi zanjalo phose asiwatholi kuhle phose lamadokotela njengoba linanzela ukuthi vele baye-on and off emsebenzi nababonakali kuzabanza imntu abantu bamonitwe kuhle sibili abantu hhayi balokukhala ukuthi umlimi ngaba lozwelo umkhuhlane ungasondela eZimbabwe.
Uhulumende uthi asebefake ilihlo laba ubakhangela besezindlini zabo, yebo kwanele yini khonokho ngokubona kwakho?
Ye, yikho khona okuhluphayo into kamini ngoma ukuthi ngayeshithena ubafake ihlobo bekufake uhulumende abakhubahle bafake ku-isolation, ngoba angaze bafake ilihlo besezindlini zabo. Uyiqiniseke ukuthi kungatholakala ukuthi labo bantu for sure leyo mkhuhlane balawo phela basebewunika abanye khona bezindlini. Yikwese kuthiwa ukuthi ungananzelela amazwe lemithetho yezempilakahle ukuthi nxa kulo mkhuhlane omutsha ofikileyo kungaze kube lo muntu ongathi uyacatangeka uma ungathi ufake ilihlo, kufanele akhutshwe ebantwini ahlale phaa ezibhedlela ukuthiwa yi-isolation. Khonaku uhulumende ufanele ngawo uyakwenza khona ukuthi bagcine ezindlini kuyatshengisela into silo hulumente ongathi kalamandla kumbe is not prepared ukuthi abantu laba bagcine ngayo. So luhluphe esuke ngathi lukhona sibile eZimbabwe ukuthi abafake lebezendlini zabo kusuke kusebenze ngoba umkhuhlane noma umethe ezicele zayo yonke abaqhuba bafake ku-isolation.
Kodwa uthi wenze lokhu ngoba ubengekho olempawu zalo umkhuhlane.
Okuyiqiniso yikuthi asilaqiniseke kuhambe imitshina eyiyo sibili eyokubamba lo mkhuhlane ohulumende lawo, ngoba ilihlube esihlalo, ngoba siyananzela ukuthi bathi bona kuze lo mkhuhlane ubone kule mitshina yakhona engatshengisela ukuthi lumuntu lawo. Okwenza abafake khona ku-isolation ukuthi bafake ilihlo kuyindlela yokuthi uhulumende uya-admithi ukuthi hhathi bo laba bantu lama angilayo imitshina engahle idictate, ngoba ngawulayo imitshina leqiniso layo ngawo sebakhangele wabona ukuthi hayi abantu laba balahlupho wakhohlwa ngabo. So-ke lanxa kunjalo abantu bayesaba ukuthi hathi bo sinanzela ukuthi vele sikhe mkhuhlane emnesuluza lapha singela machinery. So-ke kule ngozi yokuthi engxenye yohulumende khonapho layo usevalelo ukuthi kambe kungaba njalo laba bantu zabahlola ngani ngoba ilihlu.